Abakhulume nomsakazi Studio 7 bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuvula amavinkili la. Abantu abaningi behlupheka ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Bathi bephula inhliziyo ukuthi uhulumende ufuna njalo ukuthi izisebenzi zithathele omunye umthelo we-tax okukhanya engani imali yakhona yiyo ezosetshenziswa ukuvula amavinkili amasosha, amapolisa labanye abezomvikela. Bathi akuncedi lokuvula isikhwama semali yezisebenzi zikahulumende esizabizwa ngokuthi i-Civil Service Mutual Savings Fund esokunceda izisebenzi. Omunye wabakhala ngodaba lolu ngumnumzana Obert Masaraure okhokhela inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ.
The Garrison Shops initiative is not a product of consultation. Now, as trade unions, we always believe that if government has an initiative which is set to benefit or to affect the workers that we represent, broad consultations should take place before such an initiative is endorsed as policy. Now, this is lacking and this is going to be rejected by the workers.
Abafuna ukwenza loba yini ngemali yethu kumele bakhulume lathi njengesisebenzi. Njengesisebenzi asisoze sikuvumele lokhu. Indlela nje eyokuntshontshela ezinye izisebenzi ukuthabisa ezinye kuzaxabanisa izisebenzi kuphambanise ukwenziwa komsebenzi.
Omunye njalo wabakhala ngokuvulwa kwamavinkili abezomvikela lo mthelo we-tax unkosikazi Mavis Chuma ohlala eMavuku eHarare.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shuwa, asikhulumeni iqiniso. Shuwa la kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi angiholi, ngihola i-2 bob. Bese kuthiwa ku-2 bob yena leyo abangiholisa yena ngikhiphe futhi eyinye ihambe iyefidimuli yesotsha. Ngithi kumfida aphinde futhi ayethenga ukudla ezitolo ezichiphileyo. Ayi, angicazi ukuthi uhamba njani sibili. Siswele abameli kuleli lizwe, siswele abantu abangasimeli abasikhulumele ngoba lokhu sokuphambili sokuku-too much, asazi ukuthi kwenzakalani.
Umnumzana Gideon Soko unobhala obona ngezozisebenzi kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa okwethulwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Okumangalisayo yikokuthi khona kanti nxa sekwenzwa izitori ezamasosha ezizabhadalwa ngabanye abasebenzi yindaba enjani yona le? Lake layizwa khona pha emhlebeni ukuthi khona kulabanye abasebenzi ababhadalela abanye. Even kumakhampani eZimbabwe la akula obhadalela omunye, umunye lomunye usebenzisa imali aholayo. Nxa sithi sekubhadalela amasosha kanti abanye abasebenzi-ke baza kuba benjani? Ngoba labo balama-responsibilities there. Abantwana babo babhadala ama-rentals, babhadala i-transport, babhadala konke okufunekayo lapha emhlabeni.
Kodwa omele abatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mnashe Mduza uthi silungile isinqumo esithethwe nguhulumende.
Into yama-Garrison Shop iqakathekile kakhulu. Sikhangele ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumende uyakwazi ukuthi izisebenzi zakhe ezihlanganisela laba bebutho, laba sesipholiseni, laba semajele balezifiso zokuthenga izinto, bethenga izinto ezingaduriyo. So into le iyaba protector kakhulu ngenxa yokuthi izitolo ezabe ziphakathi kwalapha abasebenzela khona bethenga izinto ngemali eziphansi kulokuthi behambe phandle besiyathenga bechaya izigoroni labantu nje ama-civilian. So it's an important thing ukuthi government iyananzelela ukuthi i-welfare yama-civil servants kumele ikhangelwe. So into eqakatheke kakhulu, angiboni ukuthi kulento ingaba yimpambaniseko kuhlanganisela lawa ama-silo shops la azavulela bonke abantu nje abakhona.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi bazazama ngamandla onke ukulungisa umnotho obhidlikayo loba nje inhlanganiso ye-International Monetary Fund isanda kwethula umbiko othi ilizwe leZimbabwe lizayihluleka kwezokuvuselela umnotho. Inhlanganiso le ithi eleZimbabwe lidinga imali eningi yokuphandela uzulu ukudla okudale ukungavuni kahle eminyakeni emine edluleyo kanye nobukhohlakali obumangalisayo ikakhulu kuhulumende kaMnangagwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.